Umnumzana Patsen Stole isakhamuza komene entalale uthi idamu labo selibalethela udubo ngoba inkomo sezibanjelwa njalo nje.
Ngiyafisa ukuthi idamu lingabe kweneliseka ukuthi lapho ngani kufame khona sithole ukuthi likhukhulwe.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana uTsibile Ndlovu othi seziziningi kakhulu izifuyo ezibanjelwe idamu lemene ngoba selisitsha.
Imbuzi, inkomo, donki kuyafana. Nxa uyifama kumele unjani? Qala uyekhangela almost 3 to 4 times edamu ubona ukuthi isifuyo sakho sisefu. So silohlupho khulu kakhulu asikwazi ukuthi singalunqoba ngani. Mina engazibonayo sezifika 50 including amadonki sokufika 50.
Imbong eyisakhamuzi entalale umnumzana Ncindi Lerato Ndlovu uthi isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino sesibangele ubunzima obukhulu esigabeni lesi.
Kuyabona inkomo nxa zibanjwa lapha edamu kule ndlala ezama ukukhavwa ngale kuyalinywa phansi ukuthi abantu badle kube sokusitha amanzi ngapha etshoni ephela zona ziwafuna kungasontando yabo kungumkhathi ngenxa ye-climate change iyo enza izinto zingani akusela nto engani iqondile.
Kusenjalo umnumzana Justice Ndlovu umgcini sihlalo wekomiti eGaranyemba Ward Drought Mitigation Center uthi kuyadinga ukuthi uhulumende abaphathele isikuba senkomo nentengo enganeno ukuze bahlenge izifuyo zabo.
Singabantu esingasaplaya sikhonapha sibe silethelwa khona ukudla kwesikuba senkomo ngelesi price eyake abakhona eseke sayifumane ukuqaleni.
Umnumzana Elijah Magwaza Moyo ohlala kothitsane eGaranyemba laye uthi bahlaselwe indlala lezifuyo zabo.
Indlala yenkomo, izifuyo lendlala eyabantu. Abantu silendlala bakithi. Sikhuluma ngayo nsuku zonke vele ibuhlungu indlala. Siyabe sikhangele ukuthi igambeni ngasincedisa. Kodwa kube kuphuzi, kuyaphuza.
Unkosikazi Thina Khumalo, unobhala we-Drought Mitigation Center yeGaranyemba, uthi bahlaselwe indlala embi, kungakho belima imbhida ukuze baziphilise lezimuli zabo.
Alapha emakhaya indlala inkulu kakhulu. Lanxa abantu besebenza khonapha basebenza bephakathi kwendlala. Bephakathi kwendlala basebenzela nje ukuthi mhlawumbe into le ingabasiza bebazuza ukuthi abantwana badle.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima le-Agritex umnumzana Zondani Mchemwa uthi inkomo ezidlula 4,172 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni. Iningi lazo zisifo esiqinini segwanda lapho sekufe ezedlula 2,000 2071.
Situation in the province is critical. Animals are dying due to shortage of water mainly and the feed.
Isimo sibi kulesi sabelo, izifuyo ziyafa ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lokutshabalala kwamadlelo. Amadamu sechile njalo sekugcwele udaka olubamba inkomo lapho zidinga amanzi.
Uphinde wathi uhulumende phakathi kokuphathisa abalimi ngokudla kwenkomo kanye nokugebha izikotho emaphandleni ukuze zingapheli zonke. Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikomene entalale ngu-Albert Ncube.